Abafundi laba bathi baphendukiswe emaketini ekholeji ekuseni batshelwa ukuthi kumele bayophatheka kulomkhankaso wona oqhutshelwe emahofisini kampathintambo obona ngezenzakala ezansemandebeleni umnumzana Abednego Ncube okuyinto engabajabulisanga. Omunye wabafundi labo ongathandanga ukuqanjwa ngegama ngoba isidwe sabo ukuhlukuluzwa ekolithi kanye ngukhulumende lamalungu ezanu-P F uthi badlalithelwe isikhathi sabo sokutaditsha izolo. Uthi udaba lwezitheziso ngolwamalungu ezanu-P F kuphela olungelani lokwenza labafundi kumbe izizalwane zeZimbabwe. Amazwi la asekelwe ngesinye njalo isifundi laso esingafunanga ukubethwa ngegama. Abafundi bezikolo zemfundo yaphansi eGwanda labo baze ngobuningi kulombuthano. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zekolithi leJoshua Mkabonkomo. Ekhuluma kulumkhosi unobhala wesabelo seMatabeleland South ehofisini kaphantambo obona ngokwenzakala kulumhlubulo unkosikazi Lathiso Dlamini Maseko uthe kubalulekile ukuthi amazwe asentshonalanga esule izitheziso lezi.
Ama-illegal sanction ayenza umnotho wethu uhlale wephukile njengakho lokho esikubonayo.
Umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Abednego Ncube la usekele lawa mazwi.
Sesileminyaka leminyaka eminingi kakhulu ngama-Americans nama-British nayonke i-West the world kubanisihlukuluzeke kunalapha elizweni lethu.
Abanye abaphatheke kulumbuthano balethwe ngamabhasi besuka endaweni ezikude. Unkosikazi Siphilisiwe Sifanda uze lapho esuka ePlumtree Mangwe ngebhasi yezubukho.
Lizweni seliphansi kakhulu ngendaba zama-sanctions, indaba leyama-sanctions ingaphela kumbe ngithi imiswe kwenzela ukuthi sikwanise ukuthi inhlelo zelizwe ziqhubekele phambili njalo lathi ilizwe lethu leZimbabwe libe recognized kwamanye amazwe kwenzela ukuthi kube khona i-development elizweni lethu.
Umnumzana Dingindlela Ndlovu ongumsekeli webandla elibusayo leZANU-P F eSlim eMangwe uthi ufisa ukuthi amazwe asentshonalanga aqholele leZimbabwe ukuze uZulu aphile impilo engcono.
Mina ngokubona kwami ama-sanctions ngiwabona esilimaza kakhulu kasi ngoba kunje kathesi ama-investors kunzima ukuthi alibuye elizweni lakithi. So yikho lathathe sicela ukuthi alubana labo bonaba abakusinikeza lawo ma-sanctions basixolela nje labo bake basiyekile lathi basinika i-chance ukubana lathi sitshengise ubungcono bethu lathi siyiZimbabwe.
Umnumzana Thandeka Zinomkandla olilunga lebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change uthi lo mkhankaso kawuncedi ngalutho.
Ngobana ukuze kulungiswe indaba ezisheziso bona abababusayo bayakwazi ukuthi kumele benze. Lokutshona bexaba abantwana elangeni besithi batshengiselene ukuthi kazifuni kakusebenzi. Asoze wephule amalungelo oluntu umhlaba ukhangele wona lowo okufakele izijeziso ubuze sithi lizifakeleni.
Amazwe asentshonalanga afakela bebandla leZANU-P F abagogela umongameli Emmerson Mnangagwa izijeziso ebethesa umlando kwephula amalungelo oluntu lokuqilibezela kukhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.